Ulamalunga ebandla le-CCC eGogwe eWelsa lezinye indawo eZimbabwe abathi bashaywa ngabacathanyelwa ukuba ngabebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe. Usiziba uthi udlakela lolu alulunganga. Umnumzana Tafaswa Mgwadi okubandla le-ZANU-PF uthi kuyaziwa ukuthi ngobani abathothozela udlakela.
Violence is not a topical issue in Zimbabwe anymore since the inception of the Second Republic. But we know that those who use the trump card of alleged violence in Zimbabwe do so for purposes of undermining fundamental rights.
Siyakwazi konke okwenzakalayo, njalo siyabona ukuthi abantu laba sebekwenze lokhu isikhathi sonke. Bacabanga ukuthi nxa bekwenza kuyayenza ukuthi kungenele amanye amazwe. Kodwa konoku vele abatholi lutho ngakho, sizabona phela abavotelwa ngabantu. Kumele abantu belandele khonoku ke okwethulwa ngumeli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abantu kumele bezweze ebantwini, bazithengise ebantwini ukuze babe losekelo.
Mnangagwa keeps reminding us that the best form of mobilization is to sell your manifesto to the people, your policies, your idea of the way forward.
Abanye abakubandla le-ZANU-PF kuyagoqela umnumzana Joseph Chuma wakwaba lilunga ledale lephalamende emele iphelandaba Mpopoma uthi udlakela aluqondanga. Lokhu kusekelwa ngumfundisi uZenis Banda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Kuyasikhathaza kakhulu thina njengabakhokheli bamabandla nxa sisizwa ukuthi udlakela luyaqhubekela phambili njalo luyaqhela, ikakhulu ezigabeni lapho okuba khona lokhetho. Lokhu kusitshengisela ukuthi lumnyaka ozayo singaba lodubo olukhulu kakhulu ngoba uyabe sokusiba lokhetho ilizwe lethu lonke.
Usibanda uthi kuningi okungenziwa ngabantu beZimbabwe ukwenzela ukuvimba udlakela.
Into eqakathekileyo kathesi thina esikhangeleleyo ikuba labo abama-political parties sikwanise ukuhlalisana labo phansi sibatshengise ukuthi kule ndlela engcono eyokukhankasa engenza ukuthi abantu bakhankase njengamaZimbabweans lo laloyo lombono wakho ehlukeneyo kodwa bengali kungabi lokulahlekelwa impilo. Lokhu bese sikwenza nxa sikhangelele esigabeni ngapha esemathebeleni kobulawayo eMakhokhoba okwenza ukuthi ama-political parties beyenze ama-peace march bebonke beyenze isifungo zokuthi bazakhankasa ngokuthula. Ngakho kuyadingakala ukuthi kufundiswe abantu abakhankasayo ukuthi nxa ungumZimbabwe wenu lelungelo lokucabanga ngendlela ehlukeneyo kodwa ungagcini usutshaywa kumbe usubulawela khonokho. Ngakho-ke into esiyikhuthaza amaZimbabweni wonke ukuthi hhayi bo, asikhangeleni into eyokukhankasela ukhetho njengento edlulayo. Umuntu lo oseceleni kwakho ngumakhelwane wakho ozamele uphile laye impilo yakho yonke.
Umnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu uthi sokumele kungenele amanye amazwe ukuze kuvinjwe udlakela eZimbabwe.
Nxa ngabe iZANU-PF ilokhu ihlomula okhethweni olulodlakela olungakhululekanga izaqhubeka isenza khona lokho. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi umhlaba wonke jikelele iSADC, i-African Union labantu beZimbabwe badebile line ebovu bathi bona asoze samukele umphumela wokhetho olungabanjwanga ngendlela efaneleyo, ukhetho oludlakela. Njalo kasoze siphelele khona lapho, sizathatha amanyathelo ukuthi sisuse embusweni labo babe befuna ukuhlala ngodlakela. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi kuphele khona lokho esikubonayo, ngokuba iZANU-PF ayilandlela yokuthi ngabuya izilungise yona ngokwayo. Ayikwazi ukuthi ihloniphe umthetho, ayikwazi ukuhlonipha i-constitution, ayikwazi ukuhlonipha indlela ukhetho olufanele lubanjwe ngayo kwavunyelwana umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke sekudingeka amanyathelo amanye aqinileyo avela kwabanye kunye labantu beZimbabwe ukuthi hayi, this time around kalihlale embusweni lingazama ukungena ngenkani.
Kukhangelwe ukuba luzamemetheka ngamandla udlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.